ungamangali lokho okukhulunywa ngabantu bethi hayi bayakhala bethi manje kampani adlelana lezanu PF lani lani. Ngitsho le America kona ngale abanye bathi i-CNN iyabe idlelana lema-Democrats. La ngaphi ungahamba kwapho amazwe uzazwa amaphephandaba ukuthi amaphephandaba kulama-independent papers. Akula ama-independent papers kanti ezinkomo ngokukhuluma kwabantu. Ngoba even la maphepha uyabona ama-independent papers la ayabe ekhuluma vele esekelana lama-opposition parties. Ubonthi baqhuba i-agenda ye-opposition. Ukukhanye nje akusoze kuswelakale kukhuluma okunjalo nkomo. But sike siswele ubuthongo ngakhonoko. Hayi umsebenzi awuhambi nkomo. Okuyizinto kazenzakale. Khangela okwenzakalanga lese-America nkomo. Ubonthi ukukhala kwabantu vele kuze kuphele. Abantu babekhala abanye befuna ukuthi ngalokho. Bona abantu abanjalo bengcebe abangaphumelelanga amakhampani abangatholanga ama-license yiwo abakhalayo abakhuluma kubi. Kodwa-ke into enhle ukuthi ama-companies la ama-companies eZimbabwe ama-Zimbabweans amele aqhube umsebenzi nalowo. Siyababongela ngakhonoko akuhambe kuhambe kodwa abantu bonke basuzwe suthiseke njengakhonoko.